Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesine mhlaka 10 Mpalakazi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu bafika phose ikhulu 95. Abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle kwele South Africa luthi ilizwe leli selingene kuhlandla lesibili lokuhlasela komkhuhlane we-coronavirus, okuyinto esijiye iningi lezizalwane zeZimbabwe zikhathazekile.
Kubuhlungu ukuthi wena uhleli endlini ubona abantu bakini belamba beswele noma ukuthi bedleni noma ikhabishi nje yodwa.
ELeZimbabwe namuhla limanyane lamanye amazwe umhlaba wonke jikelele ekunanzeni ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu ngosuku lwe-International Human Rights Day.
Akula nto vele thina njengamaZimbabweans esingahlala phansi sisithi siyaselebrate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu bafika phose ikhulu 95. Abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane lo ngolwesithathu. Abantu abedlula 11,007 sebehlolwe kusukela ngombimbido lonyaka batholakala belomkhuhlane we-COVID-19, kwathi abedlula 9,147 baphepha kumkhuhlane we-COVID-19. Kulabantu abedlula 304 asababulawa ngumkhuhlane lo kweleZimbabwe. Kuzwekazi le-Africa sokulabantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Ugatsha lwezempilakahle kwele-South Africa luthi ilizwe leli selingene kuhlandla lesibili lokuhlaselwa kumkhuhlane we-coronavirus, okuyinto esijiye iningi lezizalwane zeZimbabwe zikhathazeke kakhulu. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kule South Africa.
Ngokusho kogatsha lwezempilakahle kule South Africa, inani labahlaselwe i-coronavirus izolo kuphela ledlule izinkulungwane zesithupha 6709, kukanti ngenyanga ephelileyo leli nani beliphansi kwezinkulungwane ezimbili below 2000. Ngontulikazi inani lababehlaselwa ligciwane ngelanga belidlalela kuzinkulungwane ezilitshumi lantathu around 13,000. Kodwa-ke leli nani libonakale lisehla laze layafika phansi kwamakhulu ayisishiyagalombili below 800 ekuqaleni kwalwezi. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zweli Mkhize uthi ukukhwela kwaleli nani okwesibili kutsho ukuthi lesi sifo sesisidla amahabulo okwesibili.
The key issues that we have raised for the provinces that they need to ensure the testing turnaround times are as quick.
Asezibhalele iziphathamandla zezempilakahle ezabelweni ukuthi zilungise imibheda, abongikazi kanye lakho konke okudingeka ukulisa leli gciwane eselihliza ngamandla.
To tighten up monitoring and evaluation and reporting to the National Department.
UMnumzana Mkhize uthi okwesabisayo ukuthi ngendlela leli nani elikhwela ngayo kungenzeka ledlule khatshana esibangeni sakuqala esithiye abantu abedlula izinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha over 800,000 behlaselwe yilo mkhuhlane wathatha imiphefumulo edlula izinkulungwane ezingamachumi amabili lanye over 21,000. Lokhu sekutshe izalwane zeZimbabwe kwele South Africa ziphethe amathumbu ngezandla. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Gugungcube uthi akanamathe nxa esizwa kuthiwa leli gciwane lingabhuqa ukwedlula ihlandla lokuqala.
Angazi iloba ngizovuka nginalo, ngizosurvive or ngizofa lapha. Ngiyesaba kakhulu. Kubuhlungu ukuthi wena uhleli endlini ubona abantu bakini belamba beswele noma ukuthi bedleni noma ikhabishi nje yodwa. UNkulunkulu makasivimbele lo mkhuhlane ungabuyi ngolaka kanje okwesibili.
Le yinto egcizelelwa isizalwane seZimbabwe uMnumzana Kanisha Sinkala yena othi labo abebehlele ukuya ekhaya ngekhefu leKhisimusi sekufuze bacabangisise kabutsha ngoba kungenzeka bayihlanyela lesi sifo ekhaya.
Ngicela ukuthi siphephe ekuthini sigqoke amamaski, sisanitize njalo siavoid evoide indawo lapho kuhlanganelwa khona kakhulu emabhawa le kwezinye indawo kudingeka ukuze sitshele ngohulumeni ukuthi izingozi zikuphi sibuye futhi kuma kungenzeka kaseke nini ukuye ekhaya ngoba umkhuhlane lo singagcina sesiwuthwalelela abantu abasekhaya khona sikwazi ukuthi health situation yaseZimbabwe iwestern lokho sicine sesibulala abazali bethu
kusenjalo ingcitshi kwezomkhuhlane ethelelwanayo umnumzana Mark Manderson uthi uhlupho olubangele ukumemetheka imbuthano esisenziwa le into egcizelelwa ngenye ingcitshi kule imikhuhlane umnumzana Adrian Buren owenhlanganiso ye-National Institute of Communicable Diseases yena othi ukugqoka ama-mask ukusanitizer lo ngasondelelani yikho kuphela uzagcina leli nani liphansi ugcwayisa ngelithi nxa leli nani lingakhwela ngesivuvu lesi elikhwela ngaso manje kuza kugcwala ezibhedlela kusilele imitshina yokuphefumula okungenza kulahleke impilo eziningi kakhulu nalesilo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
eZimbabwe namhla limanyane lamazwe wonke omhlaba jikelele ekunanzeni ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu ngosuku lwe-International Human Rights Day ingcwethi kwezombangazwe labalwela amalungelo oluntu besithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa aqhubanga kahle ekulondolozeni amalungelo oluntu lonyaka. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ukunanzwa kwelanga leli lonyaka kuza ngesikhathi kulabantu abaningi asebebotshiwe labanye abahlukunyezwa besethiswa amacala okufuna ukuginqula uhulumende ngenxa yokuveza imibono ehlukene leyakhe. Isikhulumeli senhlanganiso emele amalungelo oluntu e-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uchasise abakubone kusenzakala kulolu hlangothi lonyaka.
Umnyaka lo akulanto esingahlala phansi sithi siyaselebrate manxa sikhangela i-International Human Rights Day. Into edanisayo kakhulu ukuthi sibone amalungelo abantu abaningi ehlukuluzwa nguhulumende.
Lokhu kusekelwe ngunobhala wohlangothi lwabatsha ebandleni eliphikisayo ele-MDC Alliance umnumzana Gift Osalo Siziba.
Njengabatsha sihlangana nokuhlukulezwa okukhulu kakhulu ngaphansi kwahulumende ka-Emmerson Mnangagwa and buyela emuva uma sikhangela-ke ukuqhubeka nokuqhutshwa komsebenzi wamalungelo ezizukulwane zeZimbabwe.
Umeliwa ngeCentral edayile ephalamende umnumzana Daniel Molokeli oyingcwethi kwezemithetho uthi uhulumende akahloniphi imithetho ekusisekelo sombuso welizwe.
Le ndaba enkulu uma kukhulunywa ngezamalungelo, uhulumende wethu usenguhulumende ongesabi ukungahloniphi amalungelo abantu. Sesingabantu abaphila sesaba.
Kodwa uhulumende uyakulandula lokhu esithi abantu abathi bayahlukunyezwa ngabantu ababhadalwa ngamazwe angentshonalanga afana lelemelika ukuze engeze izijezo zomnotho athi zafakelwa ele Zimbabwe. Umsekeli womkhokheli ohlangothi olubona ngomsebenzi wabatsha kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukuhloniphe amalungelo oluntu.
Uhulumende usebenza gadalala ukuthi kubonakale ukuthi amalungelo abantu ananzelelwa. Abantu kumele behlale bengahlukunyezwa. Ngakho ke ukukhitshwa kweposa le-IPA kwaba linyathelo elitsha elafakwa nguhulumende. Sikhangelele ukuza yanda kusiba ngcono.
Inhlanganiso ezibona ngamalungelo oluntu ezifana leZimbabwe Lawyers for Human Rights zithi inani labantu ababotshiwe lonyaka kuphela liqoke kakhulu nxa kuqathaniswa lesikhathi sombuso kamuyi umnumzana Robert Mugabe. Bathi lokhu kwengeza yikuba uhulumende useguqula isisekelo sombuso esavotelwa nguZulu ngomnyaka ka-2013 ngokupha umongameli amandla amaningi kakhulu okuza kwenza ancindezele labo abalembono ehlukene leyakhe. Ngesikhathi ilizwe lingawo wonke emhlabeni jikelele liwisana nomkhuhlane we-COVID-19 uZulu usola kakhulu indlela uhulumende ahlele ngayo iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalomkhuhlane ze-lockdown langokulondoloza kwazo okubone ukuhlukunyezwa, ukutshaywa nokubotshwa kwabantu abangenamacala ngabezomvikela lamapholisa. Kodwa ngakwelakhe icele uhulumende uthi uguqele imithetho eminingi eyayilongcindozelo efana ne-Public Order and Security Act PORSA, the Access to Information and Protection of Privacy Act IPA. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Udaba olufanayo ikomishini ebona ngezamalungelo kaZulu, iZimbabwe Human Rights Commission, inanze usuku lolu kobulawayo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair ngokuqhuba umdlalo wemfundiso owe-School Quiz Festival on Human Rights Education. Ikomishini le ikudaze ukulondolozwa kwamalungelo ezomfundo ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane we-COVID-19. Usuku lolu lonyaka lulanzwa phansi kwesihloko esithi Recover Better Stand Up for Human Rights. Wana Seziya Ndlovu usethulela lolu daba.
ELaZimbabwe lamhlanje linanze leli langa lingelinye lamazwe akhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu. Umgcini sihlalo weZimbabwe Human Rights Commission, uCommissioner Dr. Elasto Hilarious Mugwadi, ekhuluma kobulawayo uchaze ukuba ngesikhathi seCOVID-19 kube lamalungelo oluntu athile athe ephulwa ezweni okubadida ingqondo. Umsekeli wakhe uCommissioner Dorothy Moyo uchasisa kabanzi ngelanga lalamhlanje.
Yesi celebrate International Human Rights Day. Sikhethe ubulawayo ngoba uhlelo lethu lolu luqalise eHarare last year. Injongo yethu ukuthi sihambe kuwonke ama provinces. Sibuyile sayenza ama queens for ama high school. Izikolo ezingu-12 zaba ku competition.
Evula okusemthethweni ukunanzwa kwelanga le International Human Rights Day. Umsekeli wamphathi ntambo weprimary and secondary education olilunga ledale lephalamende eMatobo North uEdgar Moyo ubonye kakhulu iZimbabwe Human Rights Commission ngokuqhuba uhlelo lweschool quiz.
Ilanga lamhla libelihle kakhulu ikakhulu sikhangele ukusebenzelana phakathi kweZimbabwe Human Rights Commission, the Ministry of Primary and Secondary Education, kuningi abakufundileyo ukuthi bangenzani ukuvikela amalungelo abantu.
Ongene iSchool Quiz Festival on Human Rights Education lamhlanje kobulawayo uJunior MP eMagwegwe constituency uPhesi Sibanda uthi amalungelo abo ezemfundo athe ahlukumezeka ngenxa yobhubhano lweCOVID-19.
Nxa sikhangele ezemfundo, okwezemfundo nje abantwana thina silelungelo lokuthi sithole imfundo. Kodwa ke sizananzelela ukuthi isitha esiyi-COVID-19 sesibuye sasinqaba ukuthi singasebenzisi lelo lungelo.
Unkosazana Thathenda Nyamukapa osakhulayo olilunga ledale lephalamende eNketha Mganwini ongene iSchool Quiz namhlanje upha umbono wakhe.
Ilungelo labafundi ngisho ukuthi sonke silale ilungelo lokufunda, njalo silalo ilungelo lokuthi sithole imfundiso efaneleyo sonke njengabantwana.
Phakathi kwezikolo ezine ezingene umncintiswano wezemfundo iSchool Quiz kobulawayo lamhlanje ezibalisa iEvelyn, iPhumula, iMandwandwe leTownsend High School, iPhumula High School yiye enqobe ezinye yathola umvuzo wemali wamakhulu ayisificamunwemunye i-$900 yamadola eMelika. Leli langa lonyaka linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Recover Better, Stand Up for Human Rights. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili ezama ukuguqula impumelelo yokhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi ngesikhathi uMnumzana Joseph Biden elungiselela ukungena esikhundleni sikamongameli. Abasekela uTrump sebephanyeke olunye njalo udaba enkantolo yeSupreme Court, lapho abacela ukuthi kudluliselwe phambili ukukhethwa kwabantu abazavotela umongameli okuthiwa ngama-electors, njalo kulahle wonke amavoti enziwe ngeposo eGeorgia, Pennsylvania, Wisconsin leMichigan. UBiden wanqoba uTrump ezabelweni lezi, kodwa uTrump uthi ukhetho lwebiwa libandla lamademocrats. Imithethwandaba ezabelweni lezi yathi akula bufakazi bokuveza ukuba ibandla lamademocrats laphekapheka ukhetho lolu. Izabelo zonke sezikhethile abantu okumele bavotele umongameli ngeviki ezayo. Okwamanje uBiden kukhanya elama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306, kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamatshumi amathathu lambili 232. Ingcwethi kwezemithetho zithi kuyamangalisa ukwenziwa nguTrump okhanya engasoze aphumelele kulokhu akwenzayo. UMnumzana Busani Mbuso Ntini, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, uthi uTrump uzama ngamandla wonke ukuba anqobe ukhetho lolu, kodwa ukhanya engani iqinile imithetho yawole Melika.
Yebo, kukhona okunye okungenzakala. Bengithi ngikhangela i-last hope kaTrump ikuzona khona ama-electors engela ukuthi evote kube khona i-transfer majority. Kungenzakala ukuthi ama-members e-House of Representatives kube yiwo avotayo kodwa into vele hayi asiboni sengala lokho abantu ama electors kumele ukuthi evote ngendlela eyiyo. Mbona ngathi i-democracy siwenyile, uTrump hayi usesenza nje i-lame duck you know session yakhe uyakwazi usehamba.
UMnumzana Dan Moyo olandela ezombangazwe ekwele Melika uyakusekela lokhu.
Democracy iwinile, i-America vele ilayo i-tendency ye-self-correction ngoba ilama institutions aqinileyo kakhulu. Okokuthi upresident unlike abakwetla abaseZimbabwe abacabanga ukuthi upresident nguyo lamandla wonke, even upresident weparty nguyo decidayo ukuthi ukhetha bani amlandele. Lapho e-America ama institutions yiwadetermineayo, and sikubonile-ke ukuthi hayi, mina ngokubona kwami i-democracy e-America has been strengthened really well.
UMnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance, uthi okwenziwa nguTrump uyafana lalokhu okwenzakala eZimbabwe, kodwa uthi eMelika kule mithetho engavumeli umuntu ukuthi angene esikhundleni ngendlela engaqedakaliyo.
Thina wayecabanga ukuthi njengoba befake abantu ama-conservative ku-Supreme Court laphana ukuthi kuthi indaba le ingayiqansi ziyefika khona ngale bazafika bayamukele bathi bona ngiwasifaka lapha. Kukanti kumthetho wase-America uthiyene lowezimbabwe, abatshisi bezindaba emakhothi basebenza ngomthetho lange-constitution athi ngokuthi upresident ngubani njalo wafaka emsebenzini ngubani. Ngibone ngani uTrump bezimotshile isikhathi njalo bekhohliswa yikho lokhu ekuthembeni ukuthi yena ungupresident. At the end of the day, nxa ama-institutions e-strong they come back and correct themselves. Ulokhuzeni Richard Nixon wakuzama lokhu kwe-Southern Strategy, kwehlula ngoba kwakungaphethi i-democracy kuza and into ezenzakala e-America abantu abangananzeleliyo ngesilungu sithi what has happened to America is the exception to the rule that proves the rule. The rule is that democracy and institutions always win. From time to time angadistejwa kodwa cine winile kuphela ngoba esakhiwe ngaleyo ndlela.
Osekela uTrump uMnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi uTrump ulandela imithetho evumela ukuthi umuntu abhekise impumelelo yokhetho nxa engasuthiseki ngendlela oluqutshwe ngayo. Uthi imithethondaba iveza ukuba kule mithetho eqinileyo kwele Melika.
I-America ubabuTrump ufuna ukubabuTrump mina ngizovuma ukuthi democracy works the way.
Kusenjalo uBiden okwamanje usekhethe abanye abantu abazangena kudala le-cabinet lezinye izikhundla eziqakathekileyo zikahulumente. Nxa engakhethwa ngemfanelo uzangena esikhundleni sikamongameli ngoZibandlela. Kulalijoku namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela ukunanzwa kosuku lokuqakathekisa ukulondolozwa kwelungelo likazulu ku-International Human Rights Day kanye lokugqitshwa komkhankaso we-16 days of activism against gender-based violence. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi lwezemithetho eMelika soluhlolisisa imali yonke kamnumzana Hunter Biden, umntaka Joseph Biden okukhangelwe ukuba uzangena esikhundleni ngomnyaka ozayo. UHunter Biden utshele i-Associated Press ukuba waziswe yi-FBI laba kuhlangothi lwezemithetho ngokuphendlwa kwemali yakhe yi-Internal Revenue Service. UHunter Biden wasebenza labasomabhizimusi abaningi bakwele China kanye lase-Ukraine. Uhulumende uthi ukungaqhutshwa kokhetho lwama-by-elections obekumele lwenziwe kwenyonale inyanga lwadluliselwa phambili ngoba kwakungaphathisa ekumemethekiseni igciwane le-COVID-19. Kodwa isibangali ukuthi ibandla elibusayo lona liqhubekela phambili lisenza ukhetho lwama-district coordinating committees kuzigaba zelizwe zonke. Ngempela nsonto amakhulu lamakhulu abalandeli bebandla le-ZANU-PF babuthene egwelu lapho akade besenza khona ukhetho lwama-DCC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ezicubungula ezombusazwe uMnumzana Angus John Sibanda nomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu onguye osungula ingxoxo.
Hayi, ngiyabonga. Akukho kusobala umuntu ekugcineni kumbe institution ugcina usuyazi usazi lokuthi uvele wenza so ngenxa yalokho. I think i-identity yeZANU-PF iyazakala ukuthi ngabantu abathanda ukudribula enkundleni yezombangazwe, bakujabulela nje ukuveza ukuhlakanipha kwabo, bedamula futhi nomthetho. Kuyimbali yabo kusukela kudala bevele besenza njalo, bayenza lokho ukuthi uyathi ususithi ususiyakora bakufakele bakutshintshe lapho ukukorwa khona, uzithole usubhekane le ndawo engasiyo yamapale awukukora. So hayi, akula anything to do with i-COVID esikubonayo. Izanu jesabo ukudliwa idecide ukuthi hayi liyabheka kuyagulwa lapha, so asimene phela yikho lezo bese kusho ukuthi if kuyilokho yonke into eyokuhlangana nje akusafuza ngibe khona.
Mnumzana Sibanda, wena uthini ngalolu daba?
Singakhohle ukuthi ingaba khona nxa kuyukuthi abantu bavele baqinisekile ukuthi bafuna ukwenza ama by election, zingaba khona izindlela zokuthi abantu bavote besenze social distancing. Ingani abantu bona bokuthiwa besabelwa ukuthi bangake babuthane kumbe balayine bafole befolela ukuvota? They are the same people abatshona befole emabhenki belayinele izimali emabhenki, belayinele uzubuko. So ngibona ngani isizathu, yebo kambe singabe sile siqiniso sibili ngobhubhane lwe-COVID-19 lukhona, ludlubhedu, luyabulala abantu, luyamemetheka, kasilamzamo futhi asikabi lezindlela zokuthi silwenqatshelwe ngaphandle kokuthi abantu benze begcine i-social distancing, bageze izandla, bafake ama-mask. Kodwa-ke angiboni ukuthi isizathu esiqinileyo esingenqabela ukuthi kungenziwa ama by election. Engikubonayo mina kakhulu ukuthi uhulumende nje kazimiselanga ukuthi kwenziwe lama by election. Ngicabanga ukuthi ngibona le mali eyavelwe ugatsha lwezokhetho iZimbabwe Election Electoral Commission iZEC, njengoba sibonile Election Resources Center, inhlanganiso Election Resources Center layike yakhuluma ukuthi imali ephiwe iZimbabwe Electoral Commission ku budget incane.
Mnumzana Ndlovu, wena ubona njani udaba lolu? Ubona ngani iZANU-PF ingabe isesaba na ukuthi inganqotshwa?
Kusobala mpela ukuthi iZANU iyesaba ukuthi leyo ungathi ubizelwe esitikini kuthiwe woza sishaya isibhakela, ukuthi ukhala ngesisu, ukhale ngokuthi unyawo lwakho luhlungu. Ekugcineni manje isuka lapho kuthiwa wehluliwe ngoba uyalila ukuza enkundleni yokutshana ngezibhakela ukuze kuvele ukuthi ingqwele ngubani. So angilamthandabuzi ukuthi iZANU iyesaba ukudliwa kuleli election, njengoba ngishilo ekuqaleni. If kuyukuthi i-COVID ekukhoza, i-COVID bayacasha emva kwayo, bayacasha mpela emva kwayo, hayi kancane. Ngoba if bekuyiyo ibizo affecta lawaba ama-election njengeZANU, ibizo affecta eziningi izinto. Abantu bagqoka ama-mask manje, basebenze nje, of course ilokhu ikhona yona i-COVID, kodwa abantu sebethole izindlela zokuphila nayo.
Mnumzana Sibanda, ngombono wakho wena ubona ngani ibandla leZANU-PF lingaba lisesaba na ukuthi linganqotshwa?
Angeke ngasho kangako. Ngombono wami, bona ibaba kwaziyo abantu beZANU-PF ukuthi indaba bengafuna ukwenza ukhetho. Kodwa-ke ngomcabango wami, ngicabanga njengoba ngithile phambilini ukuthi i-budget ibe ncane, iZimbabwe Electoral Commission kayila mali eyokwenza ukhetho, and ama-by-election akhona maningi kakhulu. Nxa sikhangele ngendlela i-MDC erikhole ngayo abantu, amalunga ama-council, lamalunga etamadala ama-parliamente, lezikhetho ezikhona kubalwa lamanye ama-MP abasishiyileyo. So ama-by-election maningi kakhulu, iZimbabwe Electoral Commission kayila mali. Kanti njalo ngicabanga mina, angicabangi ukuthi iZANU-PF ingadliwa, kodwa ngicabanga ukuthi zenezi zikhetho ezikhona zisebenza in favor of iZANU-PF. Nxa abantu bexotshwe ngukhuphe ngendlela abaxotshwe ngakhona, basala ama-councils depleted, wasala ama-iparlamenti depleted ama MP akade ngay opposition evele ngasekho kuyi advantage kuzana PF laloba ngubani lami nqa ngathi ngidlala ibhora abanye aba ethi eliqembe ngisidlala ibhora bapha baphuwa ama red card babe ngu 5 kuyi advantage yithi nesebenzi selesikwanile so labana abaphuwa ama red card baba ngu 5 iqembu lakhona yilo elizabe lisenkingeni so kuyi advantage kuzana PF and amelanga sibe naive sicabanga ukuthi izana PF ingagijimisa nalokhetho lokuthi ilwenze lube khona ngoba kuyi ngoba yona ayiluzi lutho nxa kunje iyaqhubeka iphisenza ipha idlulisa imithetho eParliament besenza abakufunayo opposition depleted opposition iweak kanti konke konoku kwabangelwa yindlela zokuthi esakwenziwa ngabantu yeopposition ukuthi bavele bangalandeli iconstitution uTsvangirai ayenze khona kana akwenzayo kwadala ingxaba ngxoza eyasuka yaba khona kweMDCT and futhi angeke sisole izana uPF nxa kwenze njalo sisola yona iMDC alliance leMDCT ngokwehleka ukulandela isisekelo sesekho sesabo senhlanganiso seconstitution okwadalela ukuthi Supreme Court ize yenze so soya izana uPF singayingasolwa kangako
lezi ingcwethi ezicubungula ezombusazwe umnumzana Angiston Spanda lo mnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu bebexoxa lo Chris Gandhi we Studio 7 aba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Amalanga alithumi lasithupha aphakathi kwelanga lokwenqabela udlakela ezindlini elithiwa Elimination of Violence Against Women mhlaka 25 Lwezi lelanga lokukhuthaza ilungelo loluntu ele Human Rights Day mhla ziku 10 Lwezi ngamalanga ahlose ukukhuthaza emhlabeni jikelele ukwehlukana lodlakela bobulili lokukhuthaza uzulu emhlabeni jikelele ukuletha ububelo udlakela bobulili udlakela kwabesifazane luthinta abantu kungakhathalekile lokuthi bavela ngapi kumbe balandela siko bani phakathi kwabesifazane abathathu oyedwa uzadibana lodlakela lolu empilweni yakhe usizi ukuthi inani leli seliqongile ngenxa yokuvalelwa ezindlini kwabantu ligcikwane lecoronavirus kutsho osaphethe isikhundla somsekeli womkhokheli wenhlanganiso ye-USAID umnumzana John Bazar abasebenza enhlanganisweni ye-USAID sebebone ukuqansa kwenani labesifazane abahlukuluzwa ezindlini ngenxa yokuvalelwa ezindlini ngokubhubhane lwecoronavirus oselubangele kube nzima ukuzinakekela lokuthola ukudla ngentengo abayenelisayo. Inhlanganiso ye-USAID iselesikhathi inanza ukuqakatheka kokulungisisa udaba lodlakela ngendlela ezithiyeneyo ukwenqabela abesifazane ukuthi bathuthuke. Phansi kombuso kamongameli Trump, i-USAID isiqhelise ubudlelwano lenhlanganiso ezizimeleyo, inhlanganiso zabomama lengatsha zabohulumende ukusungula inhlelo ezibalulekileyo ezigoqela ukwenqabela udlakela kwabesifazane, kutsho uBaza. Njengesibonelo phansi komkhankaso weMelika okuletha ukuthula lokuvikeleka lenhlelo ezisebenza ukuvikela abesifazane lamantombazane phansi kohlelo lokuthuthukisa uZulu kusukela ngomnyaka ka-2017 iUSAID isibambe umhlangano labesifazane abedlula inkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 70,000 lenhlelo zokukhuthaza ukuthula lokunakekela uZulu ukubapha uncedo lwemali lokubahlomisa ngolwazi ebantwini abedlula izigidi eziyisithupha abake bahlaselwa ludlakela lobulili kodwa ngumthwalo onzima ngoba udlakela lwabesifazane lwandise ukubonakala njengemvama kwamanye amasiko ngenxa yokwehluleka kwabohulumende ukuqakathekisa impilo yabesifazane lamantombazane. Yiko imkankaso efana labo 16 days of activism against gender violence iqhakathekile ekulwisaneni lodlakela lobulili. Limkankaso iletha ukukhanya kulobu budlova lemikhuba eyenza lumemetheke. Sonke silendima isimele siyidlale ukuqedeni udlakela kwabesifazane, sehlise ubudlwangudlwangu kwabesifazane lezimuli lokuqakathekisa ukuthuthukisa ilungelo lomuntu wonke, kutsho uBhaza. Ngalesi sikhathi samalanga alithumi lasithupha lansuku zonke i-USAID imanyana ekuvikeleni ilungelo labesifazane emhlabeni jikelele.
Belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Singakehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela. Kule bantu abafika phose 195 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala belo COVID-19. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngoKip Stuve ngesithi asidibaneni ngo 6:30 a.m. kusasa.